sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 21 kumbimbitho 2022 igama ngontungami linkomo ezihamba phambili intengo yamafutha ezimota ekhweleka bili buthumuthumu kunsukwana ezedluleyo isiyehlile abezombusazwe sebegqiba imikhankaso yoketo lwamabhayi elections oluza kwenziwa ngomgqibelo sixoxa labancintisanayo bedinga ukumela ipinga north yedale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda owebandla le-Citizens Coalition for Change lo mnumzana Kundakwashe Mamvula owezanu PF uhlelo lukahulumende lokuphuma ijumo esiyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 luqala namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Intengo yamafutha ezimota ekhweleka bili buthumuthumu kunsukwana ezedluleyo isiyehlile. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi kusukela namuhla ilitha yephethulo ebisibiza $1.67 isithengiswa nge-$1.59. Ilitha yedizili yona ebisithengiswa nge-$1.68 isibiza $1.60. Lokho kutsho ukuthi intengo yamafutha la yehle ngamasensi ayisishiyankalombili eMelika 8 cents. Ngedola leZimbabwe ilitha yephethulo yehle isuka ku $216.78 yaya ku $213.90. Idizili yona ebisibiza 218 Zimbabwe dollars isithengiswa nge $213.49. Ukukhuphuka kwamafutha ezimota kubangele ukuthi abezitolo bakhuphule labo intengo. Uhulumende namuhla usungula uhlelo lokuphuma ijumo esiya ezigabeni ukuyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 endaweni ezifana lemakliniki, ezibhedlela, emankampanini kumbe endaweni zokusebenzela, emasontweni lakwezinye ezitshiyeneyo. Ekhuluma lentatheli izindaba izolo umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uthe bazahlaba abantu kusukela ebantwaneni abaleminyaka yokuzalwa elithumi lambili i-12 years kusiya phezulu. Uthe injongo yabo ngeyokufinyelela bonke abalesifiso sokuhlaba lijekiseni ukuze bavikeleke kumkhuhlane we-COVID-19. Wona usubulele abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu eZimbabwe 5,423. Lanxa uhulumende wayethe ukhangelele ukuhlaba abantu abayizigidi ezilithumi kusiyaphela nyakenye, usehlabe abantu abedlula kancane izigidi ezine kuphela 4.4 million. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona ephatheke kunhlelo zokuvikela iCOVID-19 umfundisi uSenisibanda.
Okokuqala siyananzelela ukuthi lokhu lilinengi ixuku labantu abangatholi ukuhlatshwa kwesibili kuyadingakala ke ukuthi abantu bahlatshwe lezo injection zombili. Kuyabe kuyinto eqakathekileyo. Ngakho lumkhankaso osusungulwe njalo nguhulumente uqakathekile ukwenzela ukuthi kufinyelelwe labo bantu abakade bengatholi ukuhlatshwa kwesibili. Ikanti njalo lokhu bekhona abanye abangahlatshwanga injection yokuqala leyesibili. Labo kuyadingakala ukuthi sibakhuthaze ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lithole lokho kuthiwa i-herd immunity, ukuthi kuhlatshwe abantu abaningi ilizwe lonke.
Njengabamasonto mfundisi, siyazi ukuthi la sungula uhlelo lokukhuthaza abazalwane emasontweni lapho ukuthi bayehlatshwa. Luhamba njani lolo hlelo?
Kuqakathekile ukuba siqhubekele phambili lokhu sikhuthaza abantu emabandleni ukuthi beyehlatshwa, ngoba siyakwazi ukuthi yikho lapho kulabantu abanemikhono. Ikanti njalo siyathokoza thina ukuthi abafundisi bavula amabandla abo, kwatholakala indlela yokwenza ama-announcement. Yikho sibone njalo le nani labantu abahlatshwayo likhwelile. Kodwa lokhu siqhubekela phambili sikhuthaza abantu, njalo siyathokoza ukuba yena i-Ministry of Health isiqalisile njalo uhlelo lwayo lokuletha ama-mobile units ukwenza ukuthi abantu bahlatshelwe eduzela lapha abakhona.
Amanani alomkhuhlane siyabona ukuthi ayehla emhlabeni jikelele. Ubona kungaba lengozi yini yokuthi ilokho kungabangela ukuthi abanye babona ngani usuphelile lomkhuhlane basuke bekele ukuthatha amanyathelo okuzivikela?
Ingozi khona kakhulu ukuthi abantu abaningi bengabona ngani lomkhuhlane usuphelile, njalo lokuthi behlatshwe kwesibili mboko okuqala bekubonana kusadingakala. Ikanti nasiyakwazi ukuthi lapha elizweni lethu eZimbabwe lokhu bebaningi abantu abangahlatshwa. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bahlatshwe ukwenzela ukuthi bethole indlela yokuqinisa imizimba lokuzivikela kulomkhuhlane. Kwamanye amazwe esiwabone sevulekile kungenxa yokuthi kuhlatshwe abantu abaningi phose ilizwe lonke liyabe lihlatshiwe. Kithi lokhu kusasilela kakhulu. Ngakho kuyadingakala ukuthi lokhu kuhlatshwa kwenze. Njalo siyananzelela ukuthi akhona amanye amazwe osokuphakama njalo inani labantu abagula ngalo mkhuhlane. Loba sibona kwezindawo kungani kuba neno, kodwa kwamanye amazwe sokuqalisa njalo e-new wave. Ngakho ke ayisonto esingayikhangelela phansi, njalo siyakwazi ukuthi sesiyangena esikhathini somqando lapho umkhuhlane lojwayele ukukhwela kakhulu ube le nani eliba phezulu. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi abantu bakithi bahlatshwe bazivikele kulomkhuhlane we-COVID.
Kuyini ongakuxwayisa kumbe ongakukhuthaza uZulu?
Siyakhuthaza abantu bakithi ukuthi asiphumeni ngobuningi bethu siyehlatshwa. Laba abahlaba kokuqala hamba ohlaba injection yesibili. Lalaba abangahlatshwa behambe bayehlaba eyokuqala. Njalo siyakhuthaza abantu ukuthi bantu indaba le yamamask, indaba yokusanitizer lokugeza izandla, lokuba ke ugcine ibanga elimnani phakathi kwakho lomakhelwane wakho, indaba kumele siqhubekeleni phambili ngayo. Sizinanzelele ukuthi iCOVID ilokhu ikhona, njalo ke ilokhu ingumkhuhlane ongabulala abantu.
Umfundisi Useni Spanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa isisole ukuhlaselwa kwabeZimbabwe izizalwane zaseLesotho kwele South Africa zizibangisa imisebenzi emapulazini. Iphephandaba le-Independent Online libike ukuba udlamelolu luqhamuke eRobertson ngolwesine, lapho abeLesotho abavuke khona ubhova batshisa izindlu zabeZimbabwe besithi kungani kuqhatshwa bona kuphela ngabelungu. Ukuchiswa kwezindlu lokhu kuchiye abeZimbabwe abedlula amakhulu amahlanu 500 bengasela ndawo zokuhlala, njalo babikwa bebaleke bayaphephela enkambeni yamapolisa. I-Independent ithi kulimale abantu abalitshumi lasikhombisa 17, njalo oyedwa wabo ulaliswe esibhedlela. Udlame lolu luza ngesikhathi abokuza behlaselwa izizalwane zase-South Africa phansi kohlelo lwe-Operation Dudula zisithi kababuyele emazweni abo. Kulenye njalo inhlanganiso ekusolayo kakhulu lokhu eKopanang Africa ebiqoqa ukutshengisela eJohannesburg namuhla isola ukuhlaselwa kwabokuza kodwa ithi yalisiwe ngamapholisa. Sixoxele sikhulumeli seZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanazi.
Udaba lolu sisaluzwela emaphepheni nathi sisazama ukuphenyisisa sithole mhlawumbe ngamathi umuntu ongasitshela ukuthi kahle kahle kusukelephi kwenzakalani. Kodwa-ke nje siyayisola kakhulu into yokuthi kutholakale ukuthi izizalwane zakithi ziyahlaselwa njalo nje sekukhanya ziyizwe eziyithageti ukuhlala nje zihlaselwa kancane kancane ngokusolwa lokho alokhu lalokho. Kodwa-ke futhi siphinde sikhuthaze izizalwane zakithi ukuthi nazo kazigweme ukuzifaka esimweni esidala ukuqophana lodushe phakathi kwazo lezinye izizalwane zamanye amazwe ikakhulu ama-host azo. Kwesinye isikhathi kuyadingeka nathi ukuthi silandele ulayini nathi siphile indlela leyo ephilwa ngabanye bonaba singafuni ukuba indlubu ewele ephokweni.
Zikhona yini ezinye izehlakalo zokuhlaselwa kwabeZimbabwe kumbe abokuza nje jikelele eselizizwile?
Tina into esesinanzelela ukuthi nje sekule tendency nje yokuthi izizalwane zakithi sengathi ziqochiwe nje umuntu nje osukelayo usukela izizalwane zakithi. Lokho kuyasikhathaza kakhulu kanti vele nayo Operation Dudula lesi sigxike amahlandla amaningi sasondelelana nabaphathi bephanintambo bakuleli lizwe ukuthi bakunanzelele ukuthi into eyivigilantism ayizukuphathisa leli lizwe nakanjani. Ungananzelela iministry uminister of labor ubaba unxesi nezinye inhlangothi zikahulumende nabanye abaprogressive sebegxilile kakhulu le-organization ngenxa yokuthi siyazama nathi ukuthi silandele ama-channel siyekhalaza nathi ukuthi sikhale izizalwane zakithi ukuthi kazingakhahlanyezwa. Ukuthi izizalwane zakithi zincitshiwe ama-ZTP akutho ukuthi sezi-illegal and le nkulumo yokuhlala kwenziwa ngazathi izizalwane zakithi yizo ezi-illegal or yizo zodwa izizalwane zokuza kuleli lizwe lase-South Africa yinto nje engaqondanga. Akuqondanga ukuthi umuntu kazana nje asukuma lande omunye umuntu athi yena usebuza ipasi nespesheli. Akuso isigaba sakhe leso. Umuntu nomuntu kazazi isigaba sakhe ngokomthetho. Umthetho ngowamapholisa nezinhlangothi zengalo zomthetho. Umuntu onohlupho uyahamba ebika icala emapholiseni atsho ukuthi usola ukuthi nokuthi amapholisa abe sephenya. Kubi lokho okwenziwa ngabantu abafanana nabo Operation Dudula.
Abenhlanganiso yeKopanang bathi bebeqoqa ukutshengisela besola ukuhlukuluzwa kwezizalwane zakwamanye amazwe lokhu kodwa bathi balisiwe ngamapholisa. Uthini ngalokho?
Siyakuzwa lokho kodaba lwabantu baseKopanang labade behlele ukuthi bamatshe bethi anti-xenophobia. Nakhona nje thina siyinhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa asizange sibe yingxenye yalokhu kuhlelwa kwe-anti-xenophobia match. Futhi thina siyake siprefere ukuthi singadali ukuthi kube nama-match ethu seeming to be pitting ourselves against the umphakathi wase-South Africa. Khonokho kudala nje kwesinye isikhathi ukuthi kube lokuxhophana. Ngoba labo babedudula laba bathe bona sebephendula bathi no, lina selithatha ilanga lethu le-Sharpeville massacre esilirecognizayo ngenkinga esaye yasivelela eselatshintshwa laba Human Rights Day, selilisebenzisa lina ukuthi lina lithi thina selimatcha against thina ngoba lisithi thina si-xenophobic bezitsho bona beyidudula. Khonokho nje ukuxhophana thina sikhuthazani nakho siyiZimbabwe Community South Africa. Thina sithi akube nengxoxo nje eceleni abantu kuhlaliswane phansi kukhulunyiswane njengoba sahlela via i-Africa Diaspora Forum ukuthi akuke kuhlanganwe i-Council of Churches nomphakathi naye idudula le kuke kuxoxiswane kanti inhlupho ze-community zithini.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi yisikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa. bayaphisana kukhetho lokudinga umeli webhinga North edalele parliamente kukhetho lwama-by-elections abathi umnumzana Prince Dube kuSibanda. Owebandla le-Citizens Coalition for Change lo mnumzana kudakwashe Mavula Musaka owezanu-PF sebekhuthaze uZulu ukuthi aphume ngobunengi aye bavotela ngamunye ngomgqibelo. USibanda nguye owayemela isigaba lesi engakaxotshiswa yi-MDCT. USibanda uthi lanxanje umongameli Emmerson Mnangagwa ebe lo mhlangano wokudingela uMamvula usekelo ongenwe izinkulungwane zabantu esiyabhuwa ngomgqibelo ukhangelele ukumlahla phansi uMamvula ngoba iZANU-PF ingafuneki ebhinga.
Ufuze sinanzelele ukuthi okwakuqala eBhinga North silamawadi alitshumi lanhlanu, sile 15 wards. Phakathina kwe-15 wards zona lezo akula eyake yathathwa iZANU-PF ngomnyaka ka-2018, wokutsho ukuthi khathesi sihlezi phezu kwamawadi angu-15 over 15. So phakathina kwamawadi ona lawo, hhayi, umkhankaso wethu uhamba kuhle, asiladubo, asilalapho esingathi khona kumbe kula bantu abangasethusela.
Umongameli Mnangagwa ubekhona ngapho eBhinga emhlanganweni wokukhankasela ukhetho, njalo sibone kusiba labantu abanengi, inkulungwane zabantu ukulumhlangano. Alukwethusanga yini usekelo uMnangagwa alutholileyo?
Babuyile sibili, babuye bebaningi kakhulu. Mbona ngani amabhasi awezubuko awabuyileyo angena phakathina kweBhinga North ayedlula i-100. Mbona ngani bekulaya 120-130 amabhasi awezubuko awabuyileyo eletha izethekeli zethu zizobona ukuthi siphila njani lapha eBhinga North. Mhlawumbe bezobona njalo ukuthi nxa sisithi thina intuthuko lapha sisalele emuva engxebe bezobona kumbe bezosihleka. Kodwa into ekhona yikuthi angilalutho engalwesaba nxa kuthe kwabuya isethekeli. Kuyafana lawe unjenje nxa kuyikuthi inkomo kwabuya isethekeli emzini wakho, awungeke wayesaba ukulala endlini yakho yokulala, ibedroom yakho. Lami angeke ngesaba nxa yokuthi uMnangagwa ubuyile, babuya bebaningi. Into kuphela nje engiyibongelayo ukuthi babuyile ngobuningi babo, baphinde babuya lezambuzi zabo ezithwalwayo ama-mobile toilets, bahamba bafake eBhinga ngalesi eBhinga esiyabhuwa. Ngizwile ukuthi khona kubuyile abantu mhlawumbe abafika ku-5100, abala bantu abadlule 5100 ababuye esiyabhuwa. Akulalutho alukhulumile uMnangagwa oluyakwenza ukuthi kube lababili kumbe labathathu abangayenza ukuthi beguquke bevotela yena.
Mazwibani ongathanda ukuwatshiyela abantu beBhinga Sibanda sisiya nje kukhetho ngomgqibelo?
Yebo, sibonile izinduna ziphiwe amabhodi okuthi khona bebambe inhlazi. Kuhle, siyakubongela lokho. Sibonile amabhayisikili abuyile. Kuhle, siyakubongela lokho. Kodwa sidingi amabhayisikili, asidingi ukusutha kwezinduna zodwa, sidinga ukusutha komuntu wonke, sidinga ukuphakama komuntu wonke. Kanti iZANU indaba ingafuna ukusitshela ukuthi kususela ngo-1980 kuze kube namhlanje, iminyaka engamashumi amane lamabili, yindaba bengazake babe lo muntu oyedwa nje weZANU okuthiwa khona uyakhwalifaya la ukuthi abe nguminista kumbe ngudeputy minister kumbe ngu-permanent secretary. Kubangelwa yikuyini? Kubangelwa yikuthi ibandla leZANU-PF liyabanikazi. Abanikazi bebandla leZANU-PF ngabantu besishonele. Waqala ngamaZezuru, khathesi ngamaKaranga. Yinto yabo, libandla labo, akulani lathi. Kabayenza into yabo, lathi zakwenza into yethu. Mhlaka-26 akula ngenye indlela, sizavotela owethu, sizavotela ilizwi lethu eliyasimela eParliament. Okwabo lokhuyana bangabuya bezosithembisa, kudala basithembisa. Kufana le ntombi emithiswa kuze kube ngabantwana abalitshumi, ilokhu ithengisa ukuthi hayi, ngiyakuthatha ntombi yami, ngiyakuthatha ntombi yami, ngiyakuthatha ntombi yami. Imithiswe ichiwe njalo umntwana engagcinwa, besokuthiwa ke kusasa nxa kuyekuthi bese phuma eveleni umntwana bese uthi hayi ntombi yami sefuna ukuthatha namhlanje sesidiniwe ngabo akulalo tholi yakwenzakala umnanga gubuyile siyabonga ukuthi ubuye lama toilet waphinde wabuyela lama toilet akhe kahambe lapho ayakhona uyaphenduki futhi lapho ebhinga ngoba indlela yadliwa ngayo lo mntana akhe nalo afuna ukumfaka la asifuni ukumelwa ngabantu abasongaba ngaso bantu bethu siyakwazi ukuthi singabobani siyakwazi njalo udaba lwethu luyangaphi akula ndlela yakwenzakala ukuthi ebhinga lapha kutshintshe okukhona ebhinga yikho kukhona thina sihamba lebandla elalilibandla likatwangirayi khathesi eselikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa yilibandla lethu yilibandla elisithandayo lathi ibandla lakhona siyalithanda
umnumzana Prince Dubeko Sibanda uncintisa ukhetho lokudinga umeli webhinga north ephalamende edinga ukubuyela kulesi sikhundla ngemva kokuxotshiswa yi-MDCT Sixoxe njalo lomela iZanu PF kulolu khetho umnumzana kudakwashe Mamfula yena othi abantu kumele bavotele yena lebandla lakhe ukuze kube lentuthuko ebhinga
Ziningi inhlelo esizikhangeleleyo ukuthi zibuye ebhinga kodwa ubuhle ukuthi sokucalile okuningi sifuna amanzi izibhorani zenzwe sifuna imigwaqo egredwe kwaqwetwe siyabhuwa ebhinga siyabhuwa karoyifa witara sifuna njalo ibhoda yethu ivulwe sifuna imigwaqo eyabesiya emavillage layo egredwe abantu bafuna ukudla izola linanga bayefuna ukuncedwa ngurhulumente wabo omuhle funakala ama-clinics funakala izikolo ama-computers ezikolo ngokunye okwezinto eziqathekileyo singakhohlwa imisebenzi kwabasakhulayo okuhle ukuthi konke lokho ngikhulumileyo sekuqalisile ukusetshenzwa
Yebo lithembisa abantu bebhinga intuthuko Mavula kodwa bakhona abathi ukudala ibandla leZanu PF lisembusweni selileminyaka engamachumi amane 40 years zonke libusa kodwa bathi akulalutho elilwenzileyo imigwaqo ifile inhlelo zentuthuko kazikho kulowo mango lasendaweni ezitshiyeneyo uthini ngalokho
Bengakutsho abanye kutshiyeni ukuthi bakhuluma kunjani abanye bakhuluma nje bedakiwe abanye labakhuluma nje bethabe kakhulu abanye abakhuluma nje ukuthi kuthiwe heyi umuntu ukhulumile konke lokhu kuyavunyelwa ngoba ilizwe lethu leli likhululekile ukuthi uyakhuluma okufunayo labalahlekayo asibayaleli yekelani ngitsho ukuthi abantu abakazwisisi ibala elithi new dispensation bengakazwisisi njalo alo abakaboni le misebenzi yenzakala kwi-new dispensation umuntu ozwisisayo kubhizimusi uyozwisisayo ukuthi i-new dispensation kutsho njalo kwenzakalani wagayela umgwaqona leyo abayitshoyo emningi yakhona iyasetshenzwa kathesi awungazi ukuthi bona bavaleleni amehlo ukuthi bebona ukuthi masvingo road ngale iyatsha umgwaqo into engayenzakalanga bebona ukuthi iblawayo esithi yimtare plumtree yajwelayizwa bakhangele kathesi sikhuluma nje amanye imigwaqo eminingi isephela ukufakwa amathara ama-highway imigwaqo iyarefurbishwa khathesi ngikhuluma nje ikaroyi ebhinga road yayihlupha kweminyaka le minyaka abantu isikhala ukuthi yafakwa itara iyafakwa itara sikhuluma nje yayiqasele ekaroyi ithink siyatshe more than 20 kilometers sathi hatshi umongameli ayiqasela ebhinga bavuma ukuthi iqase ebhinga ngikhuluma nje isifakwa itara okuningi kodwa yikuthi nje umahlabezulu yaphambanisa bathatha amakansila bewafake kuZanu PF ungamakansila we-MDC abephambanisa abebulala i-economy ungakhele Harare council almost wonke top management basejele balamacases abo e-court
besiyavota nje abantu bebhinga ngomgqibelo uthanda ukuthini kubo
amazwi engifuna ukutshela abantu bebhinga ngokuthi isikhathi esokuthi siyethe intuthuko ngakithi esithi ngisitonga chindi chakuthi okunothwethela usumbuko bakwesutshasika ngoba kuyanta ukuthi muntu wonse wamubhinga tujathane tulangele usumbuko nkulu zide ayikhona ukuthi tikithi lukwami ithi lukulangana MTC akachura lokuyungiswa chindi dakwenti valokuita pe so awa tuvike muntu kuti uzi kuti uri kuleta usumbuko ulalo usumbuko wasara pia munyaka umwe kuti tunjire kumaharmonized election so oyo kuda musaka imepo ndiri kurombera kuti muntu pepe ya munyaka umwe kupera muntu vone muntu yezike pia pawawa munyaka umwe mbona kuti twachita pieni twasika 2023 ma election ndiye mulalanga kuti oyo tega prince tokamupede tawampede 8 years wakachitanzi umunsako itamupa 1 munyaka wachitanzi andinyemurasara muntu ngomuyanda mu 2023 muntu ngomugwenya kuti ulari usumbuko ambochitenda lusumbuko mulalanga ndinyo kuti 18 years wakapa MGC zanu PF nonito wapa 1 year then mulalanga mu 2023 kuti njiri pachedo kuti njire njita wakapa 18 years waye njita pa 1 year munori mulalanga ndinyo kimulanga ziri kuitana mu ground so chasika chindi chakuti tiuye kukenani vantu vakubhinga tuchatane tiuye tinkirire unembo tiuye kukenani twasika mu 26 ni independence day yesu independence kuzva ku leadership ya MDC leadership itaikwasiki pe leadership etido maivika yachinja ya karabi yakubla wayo tuvike leadership lino irachandiso abantu
umnumzana kuda kwashe mamvula musaka unxintisa ukhetho lokudinga umeli webhinga north edalele parlamente elilunga lezanu PF imihlangano yokukhankasela lolukhetho ikhangelelwe ukugqitshwa ngolwesithathu Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi kubotshwe owesilisa eMarondera uBright Jantali esetheswa icala lokudlwengula lokubulala abesifazana abayisikhombisa. INews Day ithi umkhokeli webandla leTRCC uMnumzana Nelson Chamisa utshele umhlangano awenzele emaswingo izolo ukuthi engaba ngumongameli weZimbabwe uzabusa ngcono kakhulu kulo mongameli emasoni Mnangagwa. Ikroniko ithi uMnangagwa uselaye ingatsha zikahulumente ukuthi zivumbe iqula elizabona ngokukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Reporters Without Borders luveza ukuthi eleZimbabwe, eleSwatini kanye leleAngola angamanye amazwe ahamba phambili ekuhlukuluzeni intatheli zindaba. Umsakazo munye uthi eleBotswana aliseyi kuphoqa izethekeli ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kodwa kumele zitshengise ubufakazi bokuthi azilawo lumkhuhlane. Sizigqibe ngodaba lweMelika. Idale leSenethi namuhla lizaqala ukuvivinya owesifazana onsundu okhethwe ngumongameli Joe Biden ukuthi abe ngumahluleli wenkantolo yeSupreme Court unkosikazi Ketanji Brown Jackson. Uhlelo lolu luzathatha insuku ezine uJackson ebuzisiswa ngamalunga ePhalamende phezu kwezinqumo asike wazethula enkantolo ephansi kanye lokuthi kahle kahle kungani ebona ufanele lumsebenzi. IParliament ingapasisa ukukhethwa kwakhe unkosikazi Jackson uza kuba ngonsundu wesifazana owakuqala ukuba ngumahluleli weSupreme Court eMelika. Nanzi ebezihamba phambili. Intengo yamafutha esimota ekhweleka bili buthumuthumo kunsukwana esedluleyo isiyehlile. Abezombusazwe sebegqiba imikhankaso yokhetho lwamabhayi elections oluza kwenziwa ngomgqibelo. Uhulumende usungula uhlelo lwakhe namuhla lokuphuma ijumo esiyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.